Lokhu kuvele emhlanganweni obuqoqwe inhlanganiso ye Community Working Group on Health obujonge ukuhlomisa intatheli zendaba ukuthi zibhale indaba eziphathelane lezempilakahle ezilohlonzi. Okhangele ukuqhutshwa kwenhlelo esi-WGH umnumzana Mongi Khumalo uthi njengenhlanganiso balwisa ukuthi indaba eziphathelane lezempilakahle azinanzwa ngendlela.
Injongo yalo mhlangano ukuthi sixoxisane lentathele zindaba lezi mayelana ngokulotshwa ama stories awezempila kahle. Sinanzelela ukuthi intathele zindaba zona zelomlando omkhulu mayelana ngokulotshwa kwezempila kahle ukuthi bafikise ilizwi eliqondileyo kuzulu wonke. Njalo sisebenzisa intathele zindaba lezi ukuthi sikhankase kakhulu ngezempila kahle. Sinanzelela ezigabeni lapho sihlala khona zinenge inhlelo ezingabe zifihlekile kodwa kumbe esingathi izihlupho ezikhona kumbe ama challenges ngesilungu. So siyabe sifisa ukuthi lawo ma challenges sisebenzelane lentathele zindaba ukuze bancedise ukukhankasa kabanzi ngalezo nhlelo.
Intatheli zindaba esebenza kuphephandaba leChronicle uNkosikazi Thandeka Moyo uthi uhlangana lenhlupho ezimbalwa ekubhaleni kwakhe indaba eziphathelane lezempilakahle. Uthi izikhathi eziningi abahlela amaphepha ababoni ukuqakatheka kwezempilakahle nxa kuqhathaniswa lezombangazwe lezomnotho.
Ama-editors kumbe ngithi abahlela amaphepha abakakuboni ukuqakatheka kokubhala ngempilakahle. So yikho kwesinye isikhathi uthole ukuthi izitori zombangazwe kumbe izitori ezikhuluma ngezomkhonomi zibonakala engani zingcono kulezempilakahle. Kukanti iqiniso yikuthi impilakahle iqakathekile kuwo wonke umuntu ngoba ungavuka ugula kumbe ungavuka uhlelwe kumbe ungavuka kule outbreak maybe ithi eyomkhuhlane okhona kula muntu ongakwanisa ukuthi abale ngezombangazwe kumbe ngezomkhonomi.
UNkosikazi Shelly Hlazo obephatheke kulomhlangano evela kwezempilakahle uthe intatheli zindaba zikhathazwa njalo ludaba lwenkundla zokuzilibazisa ezisebulenjini ezifana loTwitter loFacebook ethi lezi ndawo sezibangele ukuthi uzulu wonke abe ngunozindaba.
Khathesi wonke umuntu sekwanisa ukuthangena kusocial media abe khona kuboTwitter oFacebook lapho izinto eziqala ukutholakala khona njengezindaba nje abantu beshare. Lokho kusuka kube nzima ukuthi bona babe ngabokuqala ukuthi bakhulume leso story kumbe babhale leso story ngoba wonke umuntu abe sekhuluma ngakho, wonke umuntu esekuspreadile sokugcwele yonke indawo.
Uzulu akalalwazi ngemikhuhlane eminingi elizweni leZimbabwe ngenxa yokuswelakala kwemfundo ngayo. Ngakho intathela izindaba zilomlando omkhulu wokuzama ukufundisa uzulu ngayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.